imfundiso iyabe iqakathekile lokuthi ibe khona, kodwa kubona njengani isiphuzile nxa sifuna ukuthi bafuna ukuletha ama-bond notes kwesikhathana esizayo esinjenge-2-3 weeks. Angazi ukuthi bazafinyelela njani ukufika endaweni eziningisa lapho elizantsho. Nxa ungakhangela uzabona ukuthi information ifike ebantwini kuzaba nzima kakhulu, ngoba abanye abalamaradio, abanye ababali, abanye sepa, angazi ukuthi bazaba le mfundiso njani engafika ebantwini kusikhathana lesisele.
Ungatshela-ke ibhanga leli elikhulu ele-Reserve Bank ukuthi lenzeni pho nxa sokunje?
Kabaqhubekele phambili, kodwa imfundiso akumelanga ibe ama-bond notes ephuma, kumele bezame ukuthi bafike endaweni ezileyo. O okunye abangakwenza ukusebenza lamanye amaqembu kumbe ama-organization angabanceda ukuthi bafike ebantwini, ngoba bona bodwa angibona ukuthi bayakwanisa ukuthi bafike bengathi bafuna ukuthi basebenzise amaradio, bafuna ukuthi basebenzise ama-newspaper. Kuyabe kufunakala ukuthi zifike khona, so ngingazi ukuthi ama-resources akhona bazafuna ngathi ukuthi benze njalo, kodwa kuyabe kuqakathekile sikule ukuthi bafike ebantwini bawafundise abantu bengacilwa ngendaba le yabo-bond notes.
Ye, kodwa ubona zani inhlanganiso ongabe ukhuluma ngazo ngezinjengaziphi?
Inhlanganiso ezisebenzisa ingxenye yamadrama nxa besiya emaphandleni, inhlanganiso ezikhona ku-economy, abo-CZI, ama-banks futhi bangasebenzisa ama-banks ukuthi abantu baluze i-information kuma-banks ngendaba le yama-bond notes, ukuze abantu babekwazi ukuthi kuyini okumele bakunanzelele.